Embikweni wethu lo ngiphathintambo okatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Malusi Gigaba namhlanje uhlelo lokunikezwa kwamapermit abelokhu engakaphumi luza qhubeka kuze kuyephela inyanga kazibandlela omnyaka ozayo. Lolu gatsha luthi njalo phakathi kwabafaka izicelo zamapermit abaphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amabili 197,950 izicelo eziyi 197,790 sezemukelwe. Kulezicelo eziphakathi kwamakhulu amabili kuphela 160 ezilokhu zakhangelisiswa. Phakathi kwezicelo zonke ezimukelweyo sekusela amapermit edlula kancane izinkulungwane ezilichumi 11,499 angakathathwa ngabanikazi. Umgcini sihlalo enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Nqabuto Mabhena uthi bachayela ihlombe ugatsha lwendaba zasekhaya.
Sichayela uhulumende izandla ukuthi abantu aba-apply la ama-permit, ama-ZSP permit, sebewatholile abaningi kakhulu. Kanti futhi siyakhumbula ukuthi kusele kuphela abantu abalelwe ukuthi bengabilazi izincwadi zokuhlala bangu-25. Laba bangu-25 isizathu ukuthi bala macala amakhulu, kodwa bonke aba-applyayo bayathola.
Abalokhu bengakathatha ama-permit abo bakuthazwa ukuthi baye ema-ofisini amakhulu alenkampani asemadolobheni achiyeneyo. Ezinye indaba ezimnandi ngezokuthi izicelo zamapermit ezizinkulungwane ezilichumi lambili 12,000 ebezaliwe sezikhangelisisiwe zonke zemukelwa kwaliwa kuphela ezingamachumi amabili lanhlanu 25. Ngusenjalo umnumzana Mabhena uthi kusaselo hlupho olukhulu lwabazali asebesehluleka ukufaka abantu ababo kumapemiti.
Abanye baya apply ukuthi bafake abantwana kuma permit bayavunyelwa, abanye baya apply amanye ama permit ay rejectwa. Njengoba ngikhuluma nje namu hlabe ngikhuluma lo munye umama olabantwana ababili waba apply la ama permit lawo, omdala umntwana i permit wayithola i accompanying permit, umntwana ole 7 years ena wa rejectwa wathola 10 days okumele ukuthi abuyele eZimbabwe.
Uthi loba kunjalo enqobe sezukulabo abathola ama permit la ukuthi basebenze katalala njengoba ezavalwa ukusebenza ngompalakazi ka-2017 sekukhangelelwe ukuthi abanikazi bawo baphindele ekhaya. Ngimele studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.